Ekhuluma ngesikhathi iqembu lamaWarriors lisanda kuphakama namhla ekuseni uyisikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqela izweni eZimbabwe Football Association iZifa. Ukuxolisani Gwesela uthe balethemba ukuba iqembu lamaWarriors lizaphenduka layo inkezo yeKhosafa ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ifuna ukwazi isizulu ukuthi abafana bethu amaWarriors sebesukumele besuka eHarare ebelubhekise ePort Elizabeth eSouth Africa lapho okuzadlala khona umdlalo we 2021 COSAFA Cup. Sibafisela inhlanhla abafana bakithi ethemba bazadlala kuhle banqobe.
Akusenjalo umqeqeshi weqembu lamaWarriors uDraft Golo Garusich kanye lomunye wabasekeli bakhe uLoyji Tembe kabayenelisanga ukungena elizweni leSouth Africa ndawonye leqembu lamaWarriors. Ugwesela ukhuphe umbiko ilanga selisiya ngomtsha wendoda esithi uLo Garusich ubevele ngela visa emvumela ukuba angene kule South Africa njalo bebengazange bemdingele ngemva kokucetshiswa yilabo abaphathise ukuqoqa uhambo lweqembu lesizwe ama-travel agent. Uqhubekele phambili wathi uChitembwe yena ukuluhlu lwabantu abangasavunyelwa ukungena kulelo lizwe njalo baphezu kwemizamo yokulungisa amaphepha kaLo Garusich ukuze alandele. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera usole kakhulu inhlanganiso yeZifa ngalesi sehlakalo.
Okwenzakale kule South Africa ukubana uLoga onguye umqeqeshi omkhulu akala vizyo ngene South Africa kuhle kwatshengisela ukuthi iZifa hayi itshengisela ukungahleleki lokungaqoqeki kwayo ngenxa yokuthi yinto abazaziyo ukuthi nxa umuntu ezahamba umele bela amaphepha afanele. Kanti uLoyji Tembe ukuthi kayavunyelwa ukungena eSouth Africa kuyinto laye mhlawumbe akade yazi ukuthi kutshengisela ukuqoqeka mhlawumbe kulutshwane.
Umqeqeshi weqembu leDynamos uTondira Indiraya kanye lomqeqeshi wabo Nozindi uThembo Chuma bona bavunyelwe ukuba bangene kule South Africa. Umncintiswano walo nyaka ukhangelelwe ukuqala kusasa ngolwesibili mhlazi isithupha kunyaka kaNtulikazi usiyafika emaphethelweni mhlazi ilitshumi lathoba minombili kuyo njalo inyaka kaNtulikazi. Ilizwe leZimbabwe yile liphakamise kanengi inkezo yeKhosafa kumbali yale midlalo njengoba selanqoba kumncintiswano yesithupha kusukela lo mncintiswano wokuqala ngomnyaka ka-1997. Iqembu lamaWarriors likwisiphala sikaGroup C ndawonye leMozambique, iNamibia kanye leSenegal. Ngolwesine lizadibana leMozambique emdlalweni walo wokuqala kuthi leNamibia lizanqikelana leSenegal. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.